So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US 20,000 dollars. Silengxoxo loSenator Kalipani Pugeni, ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukurejista abantu ukuze uzirejista wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya owethule ingoma ayihlabelalo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi iadministrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary, ngitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi, ibandla leZANU PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imisebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impilakahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi iZANU ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kaMongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe iZANU lenze ubuntu ngoba izethembiso hayi selithembisile, beli tembisile sibili la tembisa kudala siba le blueprint eziningi kakhulu okunye engxenye okwenza bangabe layo kathesi ikuthi akusela umuntu ongababhalela siyakwazi ukuthi umuntu owabhalela ngumfoka mlevu so umfoka mlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kamnangagwa imisebenzi kamnangagwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe lemandebeleni ngiyibhode ngiyemfika egwanda ngiyemfika etsholotsho ngiyemfika elupane ngiyemfika enkayi hayi angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kulaa mgwaqo kathesi ungangena u-false road izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo ungangena usiye etsholotsho i-distance okuze ihambe nge-1 hour 30 minutes ihamba 4 hours ungaphuma ngomgwaqo enkayi i-158 kilometers uhamba 5 hours so mbona ngazathi uma kungathiwa umnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emntwini opheleleyo ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemsebenzi hhayi ukumehlula umuntu kamlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla kodwa uma siya ngemisebenzi hhayi kangikhulu ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhulume sithi hhayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitsholo ngakho umlomo kodwa lisivotele so kangikhulu ukuthi abathi evotelwe ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo
umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle yiZimbabwe Electoral Commission ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko
ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzitshoyo kucho ukuthi ungenile amathuba akhe wabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina izanu kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebonta amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hhayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini la othi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhe ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhejuli likaZulu njalo ehlaziya ezombusazwe. Kunjalo nje ngokusuka kukhetho umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili iUS 20,000 dollars ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho. Sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe.
Uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu-2019 or 2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke ngikhuluma ukuthi lo baba into le ngekayiyenelise so ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate ngangingakhulumi ngoba ngimzonda ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo abaningi baphelwa ngumsebenzi abaningi basala bezintandane betshonelwa abazali ngama bread winners abanengi manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye MDC so akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso enkulu kangaka elomlando omkhulu kangaka lomsebenzi omkhulu kangaka kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona iku actor kwako kobuhlanga nje comedy kodwa ke sesilaphe sesikhona bazothi ukukhetha abulami yana into angikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la
manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho
Lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela. Angiboni. Abantu beZimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo, ungababona ngathi bayiziphuphu, kodwa bayazi into abayenzayo. Kakhulukazi lo bengazami lokuba bribe, izami ingcono ke, yambe ba bribe ngama raisi lawa ebese ba threat lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithinti bese beyivotela ke bese saba. Elanga lezo zinto ababe zithole nalezi insuku. Manje bangelanto abaninga yona phe, uyabona? Bengekonto abaninga yona, wabona indlela abakhupha khona uDr. Khupe, wayibona i-tribalism, inkulumo zakhona, yonke into yakhona nje. Sengikhuluma kithi ngapha komthwakazi, hayi bengicabanga ukuthi kwekhona ozomvotela. Even nakho nje iZimbabwe yonke ilizwe lonke angiboni.
Bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe nguMonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezanu PF. Kungakuliqiniso yini?
Lokho msakazi akudingi ukuthi abantu betshone begesa ukuthi ngamanga oliqiniso. Uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Taramba wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr. Khupe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazi angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it get through. Siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetakalayo leyo set of skills namanje nje kunje so uhlulekile akho umuntu ade emfuna yikho ukuphuma nje lokho esifaka zonke lezi zizathu izaba nje kwehluleka lokho akho kwehluleka kwedlula lokho ikuthi nje abantu bakithi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu, kwedlula 3 years, uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukurejista abantu, uzuzirejista wena, dukuduku usubona ukuthi ake ngikwazi ukugijima mina, ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible lento, sujika sithi ngiyaprotesta, uprotesta against bani, wena ukwazile ukuzirejista.
Lo ke nguSenator Khalipani Phukeni ilunga lebandla leMDCT imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzora yehlule kodwa izolo utshele intathele izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela eEuropean Union ezigidi ezintathu zamaEuro emele iphiwe abavotisayo kumbe amapoll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla le-CCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament enkayi sports arena eceleni kwe-prison yenkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bema-ground bayalungisa ama-ground abo bayenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela sa thola ukuthi ligceke nje akula ma renovations ayenziwayo kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho enkayi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa enkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo bahlazwane nesigwe bazokuzwa umongameli ephawula imanifesto yethu njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngixolise abenkayi South ukuthi abasoze bafinyelele enkayi North ngenxa yokuthi amawadi abenkayi South akhatshana lakhatshana njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezizayenzelwa enkayi South lapho ubukhokhelo obuzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla le-Citizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho, libone njani uhambo lwakhe njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo.
Bebe lethuba elihle kakhulu lokuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla lezani PF, kodwa bona bakhetha ukuba behamba ngendiza mchina. Sebefikile njalo bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngesibhedlela sakithi esingela X-ray le moshari le 15 years ingasebenzi. Bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngabantu abasebenza emahofisini kahulumeni abavele eMpumalanga, bachazele abantu bakithi ukuthi indaba abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kahulumeni. Bebe lethuba elihle elokuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abethu abafunda ezikolo zethu njengemathebheland lasenkaya. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi khona baxoxe labantu bakithi bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugurawund. Khathesi abanye babechisela imizi ngesikhathi seGugurawund, abazali bahle babulawe, abantwana bahlakazeka, abanye bahambe ngale, abanye bayale. Ngikhuluma sokulezi muli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngaphi, ngenxa yokuthi lo lalowo wayesebaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bethiwe onkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzaneni kubo Botswana lakubo Zambia lakubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yikucithaka kwazo. Bebe lethuba elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayitshiyela abantu bakithi ngaphandle kokuthi abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa yizisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babe lethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga, ibhasi yaba le accident emgwaqweni le emibi engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Akula ngisho lenkokheli eyodwa yeZANU PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe, imizamo yokukhuluma labezanu PF yehlule.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Public Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngitshona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje nonke izidayi qhubaneni umsebenzi, siyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzana, hayi muntu kathixo, muntu kathixo lamanga amakhulu kakhulu sibili. Akulantuthuko eyenziwa izanu lamanga, singabe yazithulela kungcono ulandisa isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo. No, ayisikho sibili. Intuthuko oyibone kuzanu yiphi kwenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko? Lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngabe uyasitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akulasisindo kukhuluma izanu akulalutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzileyo. Abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni, kukusuke abahlupheka kakhulu. Into ekhuluma vele ayilasisindo, zithulele nje kuphela. Akula muntu ongakulandela lokho. Wena ubususwele ukuthi ungaya ngaphi, kuliphi ibandla. Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye uwadle. Dlana amahlanzi lawa usubuyele ukuwadla ngawakho nje, akusadingi thina kiwo labantu baseZimbabwe, akusabadingi lokho. Thina esikufuna ingqubekela phambili kuphela. Zi ilizwe lifile, alilana lilane ngenxa yezanu. Konke nje ukubona kuthe nihlikilile eZimbabwe ngenxa yezanu kuphela. Ngombuso wabo wobusela, bengalandaba labantu, bengalandaba labantwana abafunda beqeda izikole, abalamsebenzi, bayahlupheka abantwana. Ona obabona bephumelela abantwana basekhaya, hayi zithulele. Muntu kaThixo, ngiyabonga kakhulu okhuluma ngeNkosi Sibanda. sambe siya vota bantwaka tiko lonke nje chikile nuli izibabe yonke
sangbunani sangbunani kustudio 7 unibulisa yego lapa mtalu kumaru ilane kolba kwetu ae ngako ke lapa ke inge ile indlela enza kilo enza kalayo lapo inda bazo ketu bakala abantu ku opposition ae kumfana lo uchamisa uwenza kwake ukulikiniso kuhle ezimbabwe akusena opposition party I opposition nje ayikho total ngoba ojamisa laba emini bangama opposition tambama bayizanga PF ever since ngineke isikhathi sekhu ushaya ikhu benika igunya lokuthi abe ngumkhokheli welokuzweni abe ngumkhokheli alliance wala ukuthi kungenziwa ama reforms uketo wahlwa lidliwa khonapho uketo kaludliwanga manje uya manje uyazi ukuthi njengoba engazanga ama reforms izani kumele ibe le upper hand so kuzakuba inhlanhla inhlanhla yamaswazi ukuthi maybe awine 30% lolu lukhetho lolu 30% kuzaba inhlanhla enkulu inhlanhla inhlanhla already uketo nje seluluzi izani lama ingayekela nje ukukampaign sengawina lolu ingakampaignanga ngoba akuna opposition So, abantu nje bapongu zihlupa ngabochamisa. Uchamisa nje izani, zani PF. Ngoba ubuka into eseyenzile kobulawayo. Umonakala awenzileyo kobulawayo ukuthi ungakanani, ukuthi umkhulu ongakanani. Iparty yake yabidwa yimuntu oyedwa lama spokesman. Party yonke, political party yonke. Hayi ngiyabonga.
Hey, linjani linjani mahlaba zilwa ka Studio 7 alibingelela imufo kaKhuphe. Mbuya ekhezo kwamanje ngilaphe yabrone lapha badlala. Silusizi ngabafana bezwane bebesitshala ingoma ezimnandi hayi silusizi kakhulu simadolonzima sazi ukuthi siqalise ngapi siyechina ngapi hey usathane yazo uyafika noma yinini hey sibonge imthandazo kulabo abaphiphileyo siyagcinisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right hayi silusizi danile sidabukile phakathi komculo kadumnandi kangaka
livuka njani balalele labasakazi ka Studio 7 hawo siyabonga kakhulu ngeyifikelo le sala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwezeka khona izinto hayi simzwile ukuthi Douglas Monzora ukuthi kasangeni kwelection noma elazi izizathu zakhe kodwa isizathu sakhe esikhulu uDouglas Monzora akana support ngitsho vele angazi ukuthi vele singambala sithi ukubonile ukuthi udlalisa $20,000 yakhe kubuye lo mama lo kumbe lithenga ubani maphosa lo oye ku MDC alliance ehalala lana liganyani nje lifuna ukudla nje ngoba abathi bebona after i Supreme Court judgment ile yangena yadala inkinga kumushukuthi zonke zenzeka kuMDC alliance yakina uphuma usiba i-CCC wakhetha ukuba loMonzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esihla ngokuba yimember of parliament manje senqoma izano angathi ungena ezulwini ha kodwa into emnandi ngakhona izano mhlaka 23 siyayikhipha ke asazi ukuthi uzobe enqome kuphi uzoqala ukuba futhi sebuya ngoba liganyana uzobe sefuthi esenqoma futhi ngapha ku-CCC njengomuntu ofuna ukuhlala ekhot kodwa at this time yeke kulunga
bingelele enkundleni into ilitshona njani basakazi okhuluma engumantyeza hayi yezwa basakazi olindwe maphosa ukuthi bathi sebengene ekhenane uthi yena waphuza ukungena kuzano ukuthi aye kudla intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kathi intuthuko abakhuluma ngayo kuphi njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izano bayayithanda isizathu sokuthi bahambe betshaya abantu ngesani isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe betshaya izilogane zabo ngesani isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe uma kuyukuthi ngempela iqembe libusayo abantu bayalithanda liyabe libulalelana abantu umbuzo ukhona lapho kambe ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhambe ubatshaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda lalokho esihlala kukhulunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi-1 kilometer efaka ithara uyagibela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu ifavor yini ngalokhu uyabe enze i-1 kilometer efaka ithara sokuza khulunywa umnyaka wonke ukuthi khona bayenzela abantu asoqinisa lelo kusukela le kungakafiki independent abantu bezano vele
bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame, bayathanda ukufosta abantu ukuthi betshaye slogan sabo. Kodwa ngithemba ngelilanga kuza kuphela.
Hawu Studio 7, ngiyabingelela abaphathi bohlelo, ngibingelele bonke abalaleli yonke indawo. Mina ngenele ukudabuka, ngidabuke kakhulu ngengane zakithi. Kakhulu insimbi zeJwane, yho ngiyalila ngiyakhala. Yini okwenzakala eCholocho bo? Okuhle akusifanelanga yini Nkosi yami? Nkosi yami akusifanelanga yini okuhle? Lathi siziphenya ngekatali emnandi, lamagama amahle, lemlayezelo ebesiyithola. Singomama siyakhala, siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoxolo engathi bengayithola indawo yokulala baphumule, bayibekile indawo yabo ebandla. Siyabonga abasenzele khona. Nkosi be nabo lapha bakhona labazali. Amen.
Hayi siyabonga abalaleli bethu, leyo ke bekungumlayezo yena lisithumele ngapha ku 12024650318. Siyabonga, lingathuki ke balaleli, likhulumeke liphikisana nje imbono kodwa lingathuki.
Salibonani. I-Islanders ziyasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhenguwe u-Albert Lorotz, yikho sesithi khona ngeyamatshobana ekamzilikazi ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhengula u-Albert Lorotz ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba yi-Islanders ngokuya kwesikhathi. Ufred Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe, lokhu edumile lakhathesi njalo umlandeli we-Highlanders. Lengoma yakhe ayiculayo ekhuluma nge-Highlanders. So ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfitha ukuthi sihlabele sonke. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu, njalo ngimlandela engaba yi-right candidate. Wahlavumela phezulu sibili wathi hayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le ngoba i-Highlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isigimu zitshaywe umthali Simolo ekobulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe kobulawayo.
Hayi Thomas,
umculo uyatholakala kuwonke ama-online stores. Uyatholakala ku-Spotify, ku-iTunes, uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-Amazon. Njalo yonke indawo nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uVusanikhaya lo Fred Gwala Highlanders engamatshobana. Depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer mani, bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Ngesandile yezayo izabe itshaywe BF ingoma. Ama-players e-Highlanders bazayisebenzisa ukungena ngayo e-stadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board e-Highlanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi nxa kudlalwa ama-home games e-BF. Umculo lo siwenze emoyeni ngoba mina ngihlabeleli
abathi ngesikhiwa touring musician sobe ngisendleleni uFred Gwala eSouth Africa uproducer esisebenzelayo ekobulawayo sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achiyene ukuze ihlangane kuhle. This stage kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asebenzisayo ukuthi sisebenze sikhulume sibonane as if sisonke siyamndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayabelelisa khona ukuthi kona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or report as if sisonke nasingekho sonke.
Ngovusa Mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha yeHighlanders esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.